Ugatsha lwemihloliso lwezimsec lubeke ukuthi impumela yemihloliso ye-O-level yanyakenye yehlile ngesilinganiso esifika phose isikhombisa ekhulwini 6.8%. Ugatsha lolu luthi lokhu kubangelwe ukuphazamiseka kwezemfundo ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phakathi kwabafundi abedlula inkulungwane ezilikhulu namatshumi ayisishiyagalombili 184,249, inani labaphumelele kwizifundo eziphezu kwezinhlanu baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu 45,644. Iningi labafundi abangaphumelanga ngabasezikolo zemaphandleni. Umnumzana Credo Mpiro oyisakhamuzi eMatobo uthi akumangalisi ukwehluleka kwabafundi laba ngoba uhulumende engaqakathekisi ezemfundo.
Akula ma-results lapho esingakhuluma ukuthi abantwana babhasile 0, 10%, 20%. Kusasa labantwana, ayisasa labantwana alikho. Alikho okwamanje abantwana bafunda 2 days, abafundi bahamba bemakisa kuphela ukuthi bakhona. Akufundwe ezikolo, hhayi, akula kusasa elihle labantwana. As long singaphansi kwalo uhulumende lo okhona lo we-new dispensation, hhayi, hhayi, lo ngani walanda uzobulala imfundo yabantwana, akula nto ekhona la.
Umnumzana Agent Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni uthi ukwehluleka kwabafundi bemaphandleni ukuqhuba izifundo zebulenjini ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kudala ukungaphumeleli kwabo ezifundweni.
Amarilasi alonyaka abe phansi kakhulu ngoba abantwana babhala imihloliso bengazange belungiseleli. We are saying now education is not for all, it's for the rich. Laba aba izinoti zazikwanisa ukuhambisa abantwana kuma-online lessons bekulokubhadala ama-extra lessons. So abadala bemakhaya abalayo leyo mali.
Ukhansila ka-Ward 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu laye uthi iyadanisa impumela yemihloliso ye-O-level yalonyaka.
Impumela yalo mnyaka imbuku yokumangalisayo. Akulabuhle kuyadanisa nje kwenza wehlise le nyembezi. Akulanto enhle sibili impumela ebembi kakhulu. Nxa sikhangela sibili imbangela, lunalolu bhubhane olube khona, yilo lwenze impumela ehla. Kunjalo nje singakhohlwa ukuthi lababalisi labo khona lokhana ukungafundisi kwabo bekhonona ngezimali kwenze sibili imfundo yabantu abethu ehla kakhulu ngoba bebevele bengafundi.
Uthi njalo kusasa ilizwe leZimbabwe iluvilibana ngoba umfundi abangaphumelelanga bengaba izephulamthetho ongadala ukuthi kungabi lentuthuko elizweni.
I-human resource engabantu abethu ivele iwele egodini elinzima emgodini ongelamkhawulo. So ngibone engazani empilweni yabo yonke sibili abantu abethu sekukreatwe nje abantu abangelala msebenzi okhanya kusasa yaleli lizwe ngenxa yokungabhasi kwabo lokuswela imfundo izaba semnyameni. Ngikhangelele nje ukuthi kuzaba lobugebengu obukhulu ngayo nale impumelo eyenzakeleyo yabana laba abantwana abangazange benze kuhle okwabo sebezakhangela imikude bakhangele nje konke le msebenzi yonale mibi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown yikho kudala ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni. Uthi ugatsha lwezemfundo luzaphuma la maqhinga okufundisa ukuze abafundi bengasaleli emuva ezifundweni zabo ngalesi sikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.